Well, kuliqiniso siloku suka esigabeni laphana ku-announce i-fiscal policy nguminister uMthuli Ncube sananzelela ukuthi i-tax yane 2% eyafakwayo ku-every transaction ikhanya ihle yenza into zangahambi kuhle. Sesinanzela njalo ukuthi ungangikhayela impahla lapha ezitolo zonke seziqansile. Sikhuluma kanje kade esimchovu iqansile, iprice yakhona ayiqedakali. Ungabhadala idola, ungabhadala isidola 50. So into zakhona ziqedakali kakahle, kodwa kuyiqiniso yokuthi iprice yezinto zonke iqansile yaphezulu. Yikho kanazeya futhi le mashopu labona impahla azisekho, abantu sebezithatha bezifake ku-black market. Ungananzela futhi le black market ngala ma-rates emali asehlanya la ukhona ngale, ngoba ungakhangela ukuthi nxa uthwele ufuna i-1,000 rands uyabhadala ingxa yamabhondi angu-300. So kuyatshengisa ukuthi indodo azihambi kuhle. And ngokunjalo futhi siyananzela ukuthi impahla eziningi ezifunwa ngabantu ama-basics emashopu azisekho. Ungananzela abanye ababheka isinkwa abasabheki ngenxa yokuthi iflawa abayitholi. So umumo weZimbabwe hhayi awuqedakali, sibona ungathi uhulumende layo khanye ngathi nje kubukela kulantu ayenzayo. So abantu bahlukuluzekile kakhulu.
Sike sezwa umongameli Emmerson Mnangagwa eloba kuphephandaba le-The Sunday Mail uthi yena kukhanya kulehlekana labantu eliyilo elibangela ukuthi kube lo mkambo omnyama owensitha njalo lokuba la ma-rates la angani ayaphezulu mihla ngemihla. Kungakuliqiniso yini lo?
Kuliqiniso ngoba ungazi unanzelele mphosa mvumyane la ukuthi bona abantu okuyiwo abathengisa imali emkambo omnyama. Abanye abantu yathola ngabantu sibili vele abathengisa ukuthi abala mali, ngabantu abahlala vele, abanye abantwana abancane, abanye utholi ngomama abakhulile asesiba ngogogo abahlala nje zethu kodwa bethela imali eningi. Umuntu wakhona uyakhalishwa le ndlu kalayo ngumuntu ohlala nje ecela isilela kuyo lapho ahlala khona. Uhle ubona ukuthi imali le yabeyithatha ngakuthi ukuthi bakhona abantu abagangileyo abale mali okuyibo abanika laba bantu imali ukuthi bayithengise. Lelo liqiniso elisegcekeni and futhi loko asekufihla ayisebo bantu kuphela abaseceleni abanye yibonabo abakuyena liphathe ebusa izanpiyo abasebenzisa abantu ngaleyo ndlela. So ke sizile umnaka wayikhuluma ngakho kuhle nxa esekunanzelele, kodwa engakuthandanga kakhulu ngaye ukuthi uthi yena abantu laba yena uzimisele ukuthi abamemezele ukuthi abayangiswa ukuthi ayi-name and shame ngesikhiwa. Ngibona ngathi kimi aso ndlela endleleyana yena bekufanele athi ukuthi laba abantu bagangile kufanele babotshwe ngoba kufanele awesabe ukuthi ukhuluma iqiniso ukuthi into zilungiswe. So ke silalelo hlupho eZimbabwe kathesi.
Ngokubona kwakho okubangela ukuthi bengabotshwa kungakuyikuthi baseduze lababusayo yini? Ngoba sizwa kuthiwa ukhona omunye oxotshiweyo oyi-reserve bank obonakale ube lo msekeli kamongameli uMnumzana Chiwenga izolo.
Yes, lapho ngivumelana la ukuthi vele bona abantu okweza bengabotshwa bangabantu ozathola ukuthi bangaba izihlobo zabona abasezikhundleni ku-ZANU PF government le khona. Abanye futhi ngathola livele ngabantu abakuhulumende ayobaphandle. Lo singakhohlwa phela ukuthi indlela i-ZANU PF esebenza ngayo ama-institutions la aqathekileyo ifaka abantu bayo. Ungayi-reserve bank khona phana ubona ungathi ngabantu kazana, ngabantu vele abalinked ku-ZANU PF. Ungaya kubo-grain marketing board bona amaneja bakhona abantu abalinked ku-ZANU PF. So nxa kulokhu kuganga abantu babo uyikho ungananzela abantu laba bengabotshwa. Siyakwazi ngesikhathi sikaGideon Nkono wayegijima egcwala iganga lonke leli sokungeyo sethethe imisebenzi ethe ama-ministries konke la ma-examination sokungeyo-drive izimoto agcwala iganga lonke from. So ke ngabantu abaku-ZANU PF yikubona la upresident uMnangagwa esithi yena abantu laba kufanele bamenyezelwe i-naming and shaming, kodwa thina sithi ababotshwe ngoba yimpendulo kuphela.